kuliqiniso ukuba ukuthi umkhuhlane lo usuvamile elizweni njalo iningi lethu singabantu labana bangasebenziyo siyaziphandela njalo kunzima ukuba lathi sihlale endlini sithi siyacatshela lo mkhuhlane ngoba ngazi ukuthi uyahlala endlini kuyabe kungelo kokubamba so kusenza lathi sigcine siyagcwala ezitaradini sisiyadinga imali sijaye sihlangana labantu abaningi umkhuhlane lo ugcina lathi usingenela
Lanxa nje bekhona abavela phandle kwelizwe abafunyanwa belomkhuhlane lonsuku zonke inengi laba banja lomkhuhlane kulezi insuku ngabantu abavele beselizweni esingathi ngama local transmissions njengabantu bakobulawayo kuyini elingakukhuthaza uhulumende ikakhulu sikhangela ukuthi yini eselikhokhela ngenani labantu asebebulewe yilomkhuhlane
Into esicela ikakhulu kugovernment ukuthi ivale amabhoda njengamanye amazwe njalo ingavumeli abantu abangena kuleli lizwe njalo uma iyamukela ibone ukuthi iyahlolisisa laba bantu njalo uma besiwa ezibhedlela bebone ukuthi abantu laba bakhangelwa ngendlela njalo kuzwakala ukuba iningi labantu laba bayabaleka ezibhedlela so siyacela kakhulu kugovernment ukuthi ikhangelisise kakhulu endaweni ezinjengazo nezo esibhedlela
amamaski abantu abaningi sizwa kuthiwa bawagqoka kuphela bengabona amapholisa njengezakhamizi liyakhuthazana yini lixwayisana ngokuqakatheka kokuwagqoka
Yeah, kuliqiniso ukuthi abaningi labantu abagqoki amamaski njalo thina njengezakhamuzi siyakhuthazana ukuba sigqoke la amamaski ukuze lathi sivikelekeke kulowo mkhuhlane njalo iningi labantu abangagqokiyo amamaski yilaba abomthetho yibo abayenza abantu begcine labo bengagqoki la amamaski